kubona njengani ezingathi yi-term elithiwa mega deal lisetshenziswe kaningi usukela ezikhathini zika-Robert Mugabe senze i-term leli elithiwa mega deal. Kodwa angazi ukuthi lithoni ngoba ebantwaneni weZimbabwe azange sibone ukuthi ama-deals angikhona azala ngikubona. Siyawabona sibili besayina ama-deals kodwa asikabona ukuthi ama-deals angikhona alenguquko bani awaletha lapha eZimbabwe ngoba abantwana beZimbabwe balokho behawula, akunamsebenzi, amakhampani ayavalwa, i-foreign currency iyahlupha. Sekusitho ukuthi ama-megadeals kaatho lutho kawasebenzi.
Kodwa-ke ngokutho kwabantu bezanu njalo lo mongameli uthi lokhu-ke yikho kuyakwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke ngoba eBelarus balemtshina yokwemba ama-diamond, lemtshina yokulima, akusizokuncede khonokho engakuthola.
Udube ukuthi umongameli uke wabhoda ngomnyaka ophelileyo sithi yena kube la ma-deals afika $20 billion. Kodwa asikayiboni $20 billion kwi-economy yaseZimbabwe. Uyawabona ama-protest, abantu baya-protest ukuthi i-fuel ikhwelile. Aloba $20 billion ibikhona kwi-economy yeZimbabwe, bekungabi la ma-protest anjengalayo, la ma-strike anjengalawo akhona khathesi. So inkulumo nje le ndlela yezokuthi umongameli abhode efakathela abagadi bakhe phetheya kolwandle kodwa lapha eZimbabwe kungela lutho esingalubona lufinyelela ukuthi lifike kithi ebantwini.
Yes, siyabona njalo uya e-Azerbaijan le-Kazakhstan, uzatholani kanje le-Switzerland emhlanganweni we-Davos we-World Economic Forum.
Amazwe anjenge-Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan ngabayanga base-Europe. Angazi ukuthi bengasinikani lapha eZimbabwe ngoba ungakhangelisisa uzawubona ukuthi amazwe lawo kala lutho bantu bangikhona bayahawula, bayabalekela eNgilandi, bayabalekela eGermany, bayabalekela eFrance, abahlala khona abantu abahlala khona emazweni lawo awo Azerbaijan nabo Kazakhstan nabo Belarus. So angazi ukuthi uyabe edingani khona ngale engayi lapho angazuza khona izimali ebantwini la abalemali kumbe emazweni esiwaziyo ukuthi imali iyatholakala.